engwazi ukuthi kulama report ambalwa asephumile ejengisa ukuthi abantu abadizelo president Mnangagwa le labebutho bavakatshela iChina le Iran ngemva kokubana kwenziwe ukuthathwa kwamandla okwenziwa elizweni. Nawo nxa sikhangela impatheko enkulu njalo umsebenzi omkhulu obusenziwa ngama-researchers e-Iran yolawa awokuthi kwenziwe ama-bots, siyazi njalo ukuthi ama-robots lawa abe engena ku-internet ezenza wona engabantu efaka imibiko ethize yenza naleyo iphakame ibe phezulu ngoba abe iphindaphinda loba umuntu elele kumbe loba umuntu esebenzisa ikhompyutha eyi-1 kusenzekani kunamakhompyutha amaningi kakhulu. Khonokho kuyinto esijwayeleke kakhulu kulezi nsuku ukuthi abantu nxa befuna ukuthi baqakamise umbiko othize basebenzisa into esifana lazenezo. Nxa sesikhangela ama-account akade esekela sithi izenzo zebutho kumbe ukufakwa kukapresident Mnangagwa esikhundleni, ngibona ukuthi amarobothi lawa asuke aba maningi kakhulu. Amanye ala mabizo njengasi mabizo abantu okukhanya ukuthi ngamabizo okuphonga okwenziwa ngoba umuntu yabe seswelile ukuthi kathi angasebenzisa bizo lubani. Konke khonokho kusitshengisa ukuthi kule ntube enkulu kakhulu ukuthi bekusetshenziswa amakhompyutha okwenzekani ngabantu.
Kahle kahle ama-robot la abesetshenziswa ukuthi kwenziweni ikakhulu nxa sikhangela okwagcina kusenzakala?
Abesenzela ukuthi phela njengalokhu ukuthi nxa ubona ukuthi abantu baphuma kakhulu mhlaka 18 November besekela ukukhitshwa kwa-President Mugabe njalo besekela umsebenzi yenziwe eyayisenziwa libutho. Imbiko eminingi kakhulu ukuthi kwakuzavuka kunjalo yaphuma kuma-social media, yaphuma kubo WhatsApp, lakubo Twitter, lakubo Facebook.